Abesifazana bewange bona bakade betshengisela eHarare ngeviki edluleyo bathi ilanga leMother's Day lamhla kalitsho lutho kubo ngoba bengaselaso lesithunzi njengabomama. Bathi ngenxa yobunzima bempilo abanye babo sebesenza imisebenzi eyangisayo egoqela ukuthengisa imizimba ukuze baphilise imuli zabo. Unkosikazi Clarice Ngoma ngumgcini sihlalo wabesifazane abalabayeni babo abasebenza eWange Colliery asebedlulise ikhulu lamalanga belala phandle kwamahofisi njengendlela yokutshengisela besithi linkampani kumele ihlawule omkabo. Unkosikazi Ngoma uthi ukuphathwa kubi yilinkampani sokwenze abesifazane balulazeka ngoba bengasenelisi ukugcwalisa konke okubenza babe lesithunzi.
Abantwana basafundi. Ungafundi kwabo abantwana yikuswela izinto ezifunakalayo ezikolo ezinjengama-uniform, ama-school shoes. Ubaba usele 5 years engaholi, so sekunzima ukuthiwana umuntu angene isitolo athenge izinto ezinjengesicathulo. Imali lokhu uncane esiyabe sikudinga, sidinge ukuthiwana abantwana abadle. So izinto ezinjengempahla, izinjengengubo, okunjengamajezi, okunjengama-school requirements asisayenelisi ngoba imali ayibuyi.
Wengeza wathi abanye sebethengisa imizimba.
Sekunzima kakhulu especially kumuntu othethweni. Izihlobo zendoda zeqhosta ngalandwa ngoba lowo umama lo kamzali bathi kungayisikho ngeke uma nyaye beningela. Abafazi sesibonga ukuchina sesibonga ukukhomba nje amadoda akuthona ngithola ukudla. Imagine ukuthi uthwala ukudla sikuhambisa ukudla endlini usanika indoda yakho udla ukuthi ngwenye indoda yena laye uthi akuzi ukuthi endona mfazi udla lo uthole ngaphi kabuzi.
Okhulumela abesifazane bewange laba unkosikazi Thubekile Shoko uthi ubunzima ababhekane labo benza bangasazihluphi ngokuphatheka kwezinye inhlelo ezigoqela ezombusazwe.
Thina njengabomama sifuna akungela ncedo lokuba siyephatheka kukhetho ngoba singani sikhethekile, singani asithi bantu balapha eZimbabwe into ezisusa ubuhlungu. Yini esiyabe siyikhetha singabonakali, singakhanyi, singazwakali ukuthi singabantu lapha eZimbabwe.
Omama laba bathi kunje beswela yona imali yokuthenga impahla yangasese leyo kusebenzisa lalapho sebesesikhathini okwenza bagcine sebesebenzisa yiloba yini lanxa besazi ukuthi kuyingozi. Bathi njalo isepa yokugeza kumbe yokuwatsha impahla yabo eyabantwana leyabayeni babo kabasayazi. Kungenxa yazo zonke lezi zizathu abesifazane laba bathi ilanga leMother's Day kalijolutho kubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.